sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabodokotela sezisole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko omnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokheli kahulumende ibulawa ngabomu ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19.
Ukukhuluma okunjalo yikukhuluma okungaqondanga, ukubona ubuthakathi emuntwini ongakonanga umpende ewumenze abe ngumuntu omubi.
Isikhulumeli sikaNkosazana Dokozani Khube sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT awukuthi uKhube wayekhona emhlanganweni we-Standing Committee owenzwe ngeviki edluleyo ngamanga ngoba wayengekho.
Umama ukulokhu abakubiza i-remission ye-cancer, so ukurecover kwakhe akufani noko umuntu wonke.
Umongameli Joe Biden usethule umthetho oza kwenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe alegcikwane le-coronavirus elitsha elithelelwana kalula ukuthi bengazangena elizweni leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso zabodokotela labanye abalwela ilungelo loluntu sebesole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokeli kahulumende ibulawa ngabomu ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19. UMangwana wethulela imbiko enkundleni yokuxhumana e-Twitter izolo esithi bakhona abanye odokotela abangababulali abafuna ukubulala inkokheli yezanu PF. Sikhuluma nje sokulabaphathi intambo bakahulumende abane asebebulewe i-COVID-19 njalo abanye bathiwa ibalalise phansi. UMangwana ucitshile umbiko wakhe ngemva kokuba inhlanganiso zabodokotela ezibalisa eZimbabwe Doctors for Human Rights leZimbabwe Senior Doctors Association zisole amazwi la. Zimkhumbuza uMangwana ukuthi kulabo dokotela abahlanu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism njalo eyingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sixoxelwe Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inkulumo kaMangwana iveza kahle kamhlophe ukuthi kabahloniphi odokotela, kabahloniphi science. Ukukhuluma okunjalo yikukhuluma okungaqondanga, ukubona ubuthakathi emuntwini ongakonanga umpende ewumenze abe ngumuntu omubi. Yikuhlasela isithunzi sabodokotela lokho okuthiwa ireputation ngamazwi angafanelanga akhulunywe angasiloqiniso. Aveza kahle kamhlophe ukuthi abakwazi abakhuluma ngakho. Abantu abafayo baningi kakhulu, ababulawa ngodokotela. Ama ministers afileyo uchwane kakhulu lawo kabulawa ngodokotela ayafa ngoba avele kuyafiwa ku-COVID-19. Esikubonayo ukuthi ama-ministers kahloniphi imithetho yomhlaba ye-COVID-19 ngabahloniphi imithetho yomhlaba eZimbabwe. Bayathelelana ngokuba besenza amadili lamaphathi ama-birthday party bengabantu abadala kulokuthi bavikeleke bahloniphe umthetho. Abahloniphi umthetho benze lokho abakutshela abantu, bengakutshela abantu okunye bona benza okunye.
Kahle kahle kuyini okungakusenzakala lapha ukuthi baze bakhulume into enje? Into azicabangela ngayo yena uNick Mangwana kumbe kukhona abake bakukhulume ngqabe bonke beyinkokheli yezanu PF ngenxa yokufa kwaba kwenkokheli yona ebandla lonalela?
Into ayikhulumayo uMangwana ayimangalisi ukuthi ikhulunywe, kayisho ngqondo yakhe yedwa, ingqondo yabo bonke abaphezulu khona ngale. Ngokuba vele kabelatshwa eZimbabwe, bajwayele ukwelatshwa eChina la kwezinye izindawo, bavinje nje iCOVID-19 ukuthi bangayikhona. Ngakho ke kakumanga lisho ukuthi ubone becabange lo dokotela bethu ukuthi bangabathakathi. Thina sesajwayele ukwelatshwa ngodokotela balapha eZimbabwe, siyakwazi ukuthi balolwazi, bazama ngayo yonke indlela lokho abangakwenza esimene esinzima kangaka kodwa ke laba sebajwala ukubanjwa ngamanye amadokotela kwezinye indawo yingakho bebabona odokotela bengabathakathi kanti ke uqhakathekile ukuthi upresident aziphathe ngendlela ehlonipha iCovid-19 ominister labo ngokunjalo bangakhuluma okunye benzokunye bangafundisa abantu okunye benzokunye bangathi abantu bangayemadilini bona bayemadilini bangathi abantu bangayema kuma birthday party bona baye kuma birthday party kumele bahloniphe imithetho yomhlaba bavikeleke lesizwe sonke sivikele ngokuziphatha okufaneleyo
umnumzana efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane lecoronavirus eCitizens COVID-19 monitoring mechanism njalo eyingcwethi ehlaziya ezombusazwe kube khuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo
kunjalo nje
ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane weCovid-19 izolo elizweni jikelele abedlula amakhulu amathathu 313 babanjwe leli gcikwane izolo bonke ngabalithelelwe elizweni njalo iningi labo abedlula ikhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa 157 ngabe Harare kwalandela abakobulawayo abangamachumi amabili lasikhombisa 27 kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana kwababhubhileyo iHarare iyakhokhela njalo ngabangamachumi amabili kuthi lezi ezinye izigaba lazo zaba labanye abalutshwana ababhubhileyo. Isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube akukuthi uKhuphe wayekhona emhlanganweni owenziwe ngeviki edluleyo ngawamanga ngoba wayengekho. Ibandla leli lenze umhlangano wedale lenkokheli emqoka i-standing committee ngeviki edluleyo kusetshenziswa inhlelo zobulembu be-internet. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube watshela iStudio 7 ukuthi inkokheli yonke yebandla yayikhona emhlanganweni lo.
Akuzange kube loxolisileyo ngoba umhlangano ubuse u-social media ngakho wonke umuntu ukwanisile ukuba na abe khona kulowo mhlangano. Ukukhulunywa into eziningi okubalisela ukuhlaziya kabanzi ukuthi kambe njengoba sikusona lesi simo sombhukazwe we-COVID-19 kumele ilizwe lenzeni, kumele thina njengabantu abalibandla eliphikisayo ngokusemthethweni eParliamente singenza manyathelo bani okubana sibone ukuthi siyancedisana lo hulumende okhona ukuthi silete izixazululo ebantwini izo zonke inhlupho abazikhangeleyo ngalesi sikhathi.
Ngumnumzana Witness Dube esikhulumeli sebandla le-MDCT siphinde saxoxa lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni saqala ngokumbuza ukuthi uMakhuphe wayekhona na emhlanganweni lo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Umama uGqirha uKhuphe nizokhumbula ukuthi wabanjwa umkhuhlane weCovid mhla ka 30. Uthe sebanjwa iCovid ke hayi wasesiya ku-isolation. Namanje nje usalwisana lakho njengoba bengingasho maphambilini kwami kwamanye ama-interviews esiwenzile ukuthi umama ukulokhu abakubiza i-remission ye-cancer. So ukurecover kwakhe akufani nokomuntu wonke. Kukuphendula direct umbuzo wakho hayi. Umama akaka-attendi any meeting. Kakakhulumi lutho lwepolitics from mhla ka-30 lokhe wabanjwa lo mkhuhlane we-COVID-19. Usalwisana nawo nje. Into aseyikhulumile kuphela angitshele yona ukuthi abantu abenze konke okusemandleni ukuthi bangalibambi leli gcikwane le-COVID ngoba hayi liyabulala ngempela.
Yena kodwa uthini ngodaba lobukhokheli bebandla le-MDCT elokhu ezayiphikisa yini impumela yokhetho olwenziwayo kwakhethwa umnumzana Douglas Monzora?
Engakaguli umama ngizokhumbula ukuthi uke wabamba i-press conference. Nami ngeke ngabambi i-press conference ngikhuluma izinto ayengitshele zona. ngokwazi kwami and le position ngiyazi ngakashintshi ngoba ngeke ngakhuluma nami nobaba uprofessor Madu ethi ulinde ukuthi umama asile bese beyaqala ukukhuluma kodwa into ayikhulumile ukuthi hayi awukaze nje akungeke nje kulunge ukuthi lo kya kwenzekayo kuvumakale ukuthi ikhona ngempela okubhalwe ku constitution eyo party even nelizwe nayo ne supreme court ibingacabangi phela ukuthi abantu bazochaywa abantu baphoselwe phandle kwenzakala njengendlalane la kubonayo kumabona kude oemlenjini lana ebizwa kuthiwa iinternet so ngimgcine elapho bengingakezwa okunye okungayisikho lokho angifuni ke ukuthi bese ngiyafaka amazwi emlonyeni nakhe kodwa ngifuna ukuthi ngimgcine elapho nje ta so sizozwa ma esengathi uyalulama mama ukuthi inkulumo yakhe lo babo uprofessor Maduka ihambise yakuphi
lo ke ngumnomzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sika nkosazana Thokozani Khuphe ube khuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington DC yabo
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi iziphathamandla zikahulumende ezimbili umnumzana Joel Madiza lo wayengumkhokheli wamapholisa emajele umnumzana Barazai Zimondi baphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe njalo bazabekwa kuyona le iviki kodwa akukhulunywanga ukuthi nini. Omunye wabo umnumzana Sibusiso Moyo uthiwa uzabekwa ngolwesithathu emathuneni eHeroes Acre. Bonke bona laba ababhubhileyo babulewe yi-COVID-19. Iphephandaba lobulembu be-internet le-News Hawks lithi wayeyingcwethi kugatsha lwezokukhalipha kwezomvikela umnumzana Zephania Nkomo kasekho. Unkomo ubesebenzela inhlanganiso eqoqa imbali yevuyo lezibra iMafela Trust. Unkomo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Njengoba lo studio 7 ninjani hatina siyaphila sidiphambili ngoChinese phambili ngoChinese makupe pass sikhona thina singavota uChinese 2023 kafika masinye sivotele babo uChinese igama amandlovu
sayibonani sayibonani lonke lisebenza kustudio 7 ngizathanda ukuthi lami into ifahlafahla nje okuncane ngokuthetheyo mina into engikhala ngayo ukuthi sokuthiwa lockdown futhi ekhaya abantu laba debebuyile ekhaya bethu bayenza njani la abantu ababuyile ekhaya ngoba abantu vele kade bebuye ukuthi bazodlala ilokho i-KF besekhaya bona manje uma sokuthiwa lockdown bazakwazi njani ukuthi bebuyele emsebenzini moze ukuthi baphelela emsebenzi so hhayi ngiyacela ukuthi hhayi upresident kazame ukuthi like elokhuze ngoba phela abantu abasebenzela ukuze nangeke bekwazi ukuthi bephile lapha ekhaya ngoba njengoba kule ndlala engaka ekhaya babezama ukuthi labo beziphilise manje uma selibavalela lena ekhaya ngama-lockdowneni kusho ukuthi benze njani mina engikhulumayo ngikhulumani lapha elokuzeni ngiseplamhla ngeke ziqambe ibiso
allo studio 7 mina engikubonanga abantu laba abasola kakhulu bethi ye America ye sizitshengisele kuthini kutheni ungathangani ngabantu bezanu laba abafuna ukuthi kuthiwe ama-sanction kakhutshwe ye afakwe ilizwe laleselilamanye ama-sanction yalo ungakhangela abantu abadistract vele ngabantu abamnyama kulokhu ngabantu abamnyama kusuka lapho ongelamizi kusiyaphephela kwala America kusuka kusibe violent kwalo kusekela izanu kwesokudistort izinto eziningi kwesokufuka ukuthi kuthiwe hey America umhlaba wonke kuyini America America layilizwe kholokhu kukhulunywayo utrump idemokrasi yabo iright mask ngoba kathi bekungakadutshulana labantu bekungakaboshana labantu ngakulapha izano iyabe sifake 10,000 abantu ejele 50 bebebulewe bejijele kweyindawo so please bantu abamnyama akelekele ukhuluma indaba zeamerika buyeli ukhuluma ngokwenu kwezanu kwekhaya lapha that's rubbish
sanibonani sanibonani njani ngingathanda ukulalela indaba ze-studio 7 ngise-South Africa ekhaya kuse-Plumtree into ekhona ukuthi angazi ukuthi ngingazithola kanjani okanye ningakwazi ukuthi nibe ningisendela kule namba yini ngiyabonga ngiphelela nami khonapha nginawo amane
injani msakazo we-studio 7 likhuluma lo mankala njalo endani yasesitezi umama kaluyanda ngithi cela limfakele umlayezo wami udlulele phambili izinto zinzima ngikhuluma nje namhlanje impuphu ikhwelile kunzima abadala basebenzi abadala izibaphinde basuke kubo-christmas imali yakhona iphelile so abala mali yokuthenga le wholesale lokho yagcina last year September unzima ncedani ncedi la ngabozukho befike lathi sikhona sizafinyelela ukugada noma kuyi-COVID kushe siyabonga mstudio
salibonani basakazi be-studio 7 ninjani mina ngumkhokheli ndlobo soyalofane kodwa kwamandla ngisegotwane phembilele ubaba otokuthamisa kule phathi leli sithi libe phathi linalivuka izolo into zephathi lizeli zikhulumayo yi-250 kuphela ekushaywayo shana ama-250 kuphela kateso zabona umnyaka lolowo ziyaphela imizindane ezabakhona ukuthi isitha ngeke belisinqobo lisenzasi kateso ungiwanzura uyadlelana lomnangako iphathe enkulu singabona msakazi
linjani bantu be-studio 7 siyabonga kakhulu ukuthola indaba ezicondileyo elisitshela zona nsuku zonke mina nombuzo nje kulowo baba lo othena kubizwe uChamisa abuye ezochasisa ukuthi yena ule party uyazizwa nje nalo umuntu ayinto ayikhulumayo yena kahambe ebuza uMonzora wakhe lo makhuphe ukuthi khona abantu abalabo bangaki nxa esitheni uChamisa kala party uzama ukutshona kayazi into akhuluma ngayo lo muntu lo
ngilela ku-studio 7 igama lami ubheki moyo wasetsholotsho kwamadabu ezibomvu ambonga nje labantu bakithi endaweni esembonile ukuthi bayazama labo kathesi sibona nje ubaba usebhuku usadingani uyabuya nje nama-sanitizer emngcwabeni kumbe emhlanganweni ebuya lama-sanitizer nikeze umvillage worker ehambe efafaza abantu izandla labantu sibile emngcwabeni lapha bayakwanisa ukuthi begqoke ama-maski kodwa-ke ngingazile ukuthi yi-social distance engabona nje eBulawayo laphana sihamba sivikana namaphoyisa kodwa emabhasini kaZukho anzange ngimbone i-social distancing ngoba nje siyabe sihleli nje ukuba nje sigade amakhombi kodwa-ke hhayi bona nakhona bayasanitize manje akusafani nakudala lami nje ngibingelela emsakazweni abasakazi bakithi abasakaza izindaba ezimnandi ngifisa nje nami ukuthi lami ngingathola ithuba ukudlulisa amazwi afana nalawo ukuthi ngaye lezigaba zonke emakhaya abantu bayagqoka amamaski ngiyabonga abalaleli mbonge nabasakazi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umthethwandaba womhlaba owe-International Criminal Court uthi usubophe owayeyikhokhela ibutho leseleka elakwele Central African Republic esetheswa amacala ombhuqazwe uMahamad Said Abdel Kani ubikwa eziningele emapholiseni Abatshengiselayo edolobheni lakwele Dutch ele Eindhoven bachise izakhiwo bachaya amapolisa ngamatshe bebhikitsha phezu kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus abathi kumele yekethiswe. Kwezemelika, osengumongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo wethule umthetho ozenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe abalisa ele Brazil, UK lamanye amazwe awezokazi le Europe ukuthi bengazangena elizweni lemelika kumizamo yokwehlisa amathuba okumemetheka kwegciwane le-coronavirus elitsha elibikwa lilobukhali njalo lithelelwana lula. Lokhu kwenzakala inani labaligciwane leli kwelemelika selisedlula izigidi ezingamachumi amabili lanhlanu 25 million kwabhubha abazinkulungwane ezingamakhulu amane 417,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Jerry Thwala Jackson ohlala esigabeni seTexas.
Nomzana Gande, umkhuhlane lo we-COVID-19 uhlasele zonke indawo amazwe wonke, umhlaba wonke. Kodwa ke lapha mina ngihlala edolobheni leDallas eTexas, kubi kakhulu sibili. Umkhuhlane uyamemetheka njalo sibona indawo eziningi zivala njalo abantu balokhu begqugquzelwa ukuthi bangabuthani babe ndawonye babe baningi, abantu kabazama ukuhlala ezindlini ngoba hayi umkhuhlane uyamemetheka sibili. Kuyabonakala lenani labantu ababhubhayo kumbe mhlawumbe ngithi abawubambayo ibonakala nje likhwela. Ngakho hayi kunzima sibili, umkhuhlane uyamemetheka.
Bakhona osuke wabezwa besithi abafuni kuhlatshwa ijekiseni le okuthiwa iyavikela ukuthi umuntu angabambi leli gciwane.
Baningi abantu mpela abalembuzo eminingi mayelana ngejekiseni leli okuthiwa yilo lona elingasiza ukuze sivikele igciwane le COVID-19. Kodwa ke sivumelane ukuthi hey ziningi into esezikhulunywe lapha lezi zibizwa ngolimi lesingisi ukuthiwa ngama conspiracy theories. Engakuchaza nje ngesindebele ukuthi inkulumo eziningi ezisola kumbe ezethusa ezenza abantu bethuke xa kukhulunywa ngaleli Jackson. Ngakho abanye bayesaba kungesikuthi kabafuni, kodwa nje ngendlela nje okulenkulumo mayelana nayo le Jackson kwenza abantu besabe. Njalo abantu balelungelo lokuthi besabe, kodwa ke sinanzelele ukuthi lokhu kungabe kuyinto embi ngoba besaba into engabasiza. Mhlawumbe futhi singaphiki ukuthi ngaba ukuthi besabe ngoba kukhona abakusolayo okuliqiniso ngayo le Jackson. Ngakho ke kunzima mnumzane, sisake sibone ukuthi kuzophetha ngani. Sesike sabona lapha labanye abantu bekhuluma after sebethethe lelo Jackson ukuthi hayi umzimba kawuphathekanga, umzimba wami usubuhlungu ngapha la ngapha, kuyethusa khona kana abantu. Ngakho okwakhathesi hayi kunzima, asazi lokuthi singathini. Kodwa yebo bakhona mpela abantu abethukileyo abangayifuniyo ukuyithatha le Jackson.
Lo ke ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas.
Dlamdlam umadlela sikhobokhobo singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba inhlanganiso zabo dokotela sezisole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokeli kahulumende ibulawa ngabodokotela abacatsha ngeCOVID-19 isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe sithi amazwi esikhulumeli sebandla leMDCT awukuthi uKhuphe wayekhona emhlanganweni oyenzwe ngeviki edluleyo ngawamanga ngoba wayengekho umongameli Joe Biden usethule umthetho ozakwenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe alegcikwane lecoronavirus elitsha elithelelwana kalula Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo noChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.